ukuvezwe ngumphathi intambo wezokwethula kwembiko omnumzana Jane Van Muswere ngesikhathi kuphela umhlangano wedali labaphathi intambo owe cabinet izolo. Umswere uthe uhulumende usethole imbiko ethi kuza kuba lezulu eliningi phakathi kukazibandlela kusiya kumbimbitho esithi lizadiliza okuningi kakhulu endaweni ezandisa ukuba lesiphepho.
The nation is advised that riverine flooding may be prevalent in most flood prone areas during.
Ngenxa yezulu elinenge eliza kuba khona elizweni, uhulumende wazisa ukuba kuza kuba nesiphepho esilakho ukuphazamisa izindlu lempila kahle kaZulu. Lokhu kuza kwenzakala ngozibandlela kusiya kumbimbitho kumnyaka ka-2025.
Umswele uqhubeke esithi uhulumende ulungile ukuba ancedise labo abalakho ukuhlaselwa ingozi yomona ozadalwa lizulu leli. Uthe uhulumende uselungiselele ukuba kungaba lombane omkhulu, imifula egcweleyo, loba yiwuphi umona uzathwala abantu ebase endaweni ezivikelekeyo. Ingcitshi endabeni zokulondolozwa kwemvelo lokuvikelwa kwengozi zithi uhulumende uyaphosisa njengoba akukho okuningi osokwenzakele endaweni ezifana leChimanimani, Pinge laseBuyera lapho okwenzakala khona izehlakalo ezifanayo. Enye yalezi ngcitshi esebenza ekolishini ye-University of Zimbabwe umnumzana Richard Chuma uthi kakholwa ukuba uhulumende ulungele udubo lolu.
Uhulumende wandisa ukukhuluma kungela okuningi akwenzayo. Ungakhangela esikhathini esiningi siyafika engozini lezi njalo zithola abantu belibele, yena uhulumende abelokhu ephonga ukukhuluma nje engenzi lutho.
Osekele umnumzana Chuma owasebenza kugatsha lwesivu protection unit umnumzana Mlungisi Manala uthi kumele uhulumende aveze imali ayibekele uhlelo lolu.
Uyabona ukuthi nxa kungela imali ebambekayo ebekwe eceleni ukuba kulungiswe lokhu asindawo, ngoba okuqakathekileyo yikuba uhulumende ufuna ukubeka imali engakanani engozini lezi.
Isakhamuzi seChipinge uNkosazana Nomalanga Dube ongomunye wabantu abasinda kungozi yesiphepho enzakala ngo-2019 uthi akukho okuningi osekuguqukile selokho kwenzakala lingozi.
Selokhu sahlaselwa amafloods ngomnyaka ka-2019 akulo kwenzakalayo. Kuza kulungiswa lokho, abanye balahlekelwa zimpahla, abanye izihlobo, kodwa akula okwenzakalayo.
Abaningi bathi kumele uhulumende atholele abantu abahlala endaweni ezivame ukuba lesiphepho ezinye indawo zokuhlala. Kusenjalo, ekhuluma emhlanganweni munye uhulumende wazise ukuba usemise ukwenjiwa kwegolide okwenzakala emifuleni lasezihotsheni elizweni. Wazise ukuba wonke umuntu okugoqela labo abalamaphepha okwemba okusemthethweni abasavunyelwa ukwenza njalo enzikini yemfula njengendlela yokuvikela imvelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.